Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Mugela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aqinisa imikhankaso yokhetho ngesikhathi sokusele iviki eyodwa nje ukuthi kuvotelwe umongameli kanye lamalunga edale lephalamende lawamakhansila.
Indlela abantu abaphuma ngayo amarunning ababutshanisa ibuhlola Sina sisi siti hai kuchitu soku vutiwe. Singa zinjalo, njoba zile sisebenza la makriti.
Namhla sixoxa lomnumzana Obhedi Mpofu ongunobhala omkhulu webandla leZanu PF yena othi abantu abaphumi bevaleka emhlanganweni yebandla lakhe.
Nxa kulabantu abayi 30,000 akusho ukuthi khona abantu laba abasoze basukume baye ematoyileti asoze basukume bake bahambe bezezinye izinto. So manje abantu bakufuna sebeqhakathekisa khonoku kuhamba kwabantu abalutshwane okwedlula abantu ababuya emhlanganweni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazo wenu weStudio 7. Amabandla ezombusazwe aqinisa imikhankaso yokhetho ngesikhathi sokusele iviki eyodwa nje ukuthi kuvotelwe umongameli kanye lamalunga edale lephalamende lawamakhansila. Lanxa iningi likhangwa imihlangano yama-rallies lapho kukhuluma khona umkhokheli webandla leZanu PF umongameli Emmerson Mnangagwa kumbe we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa, ezinye iziphathamandla zamabandla la ziqhuba eyabo imihlangano eceleni. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubesebubi izolo emathebeleleni North kanye le-Norton lapho akhuthaze abantu ukuthi bengalandeli isikhalazo sikamnumzana Chamisa esokuthi batshengisele besola indlela ikhomishini ye-ZEC eqhuba ngayo amalungiselelo okhetho. Ngakwelinye icele isiphathamandla se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo usichazisela ngomhlangano abaqhube izolo ntambama lomunye wakhe umnumzana Weshme Ncube ebulilima West izolo ntambama.
Njengebandla le-MDC Alliance besise emat South okuthiwa kusaye Malalume ebulilima West, lapho besihlangana lezakhamizi zakhona ngale sixoxisana ngodaba lokhetho lolo luzayo.
Abantu babuya ngobuningi babo yini emhlanganweni leyi ukungela mnumzana Nelson Chamisa?
Hayi, bayabuya sibili ngoba thina imihlangano esiyenzayo kayisiyo yamaprovinsi, sihamba ngama-ward by ward. So imihlangano emincane lapho esifike esigabeni nje esincane sibalekela ukuthi izakhamizi zingazahamba umango omude, zanelise ukuthi sizifikele lapho ezihlala khona. Awuvele kasilalanga lamahhala insuku ezedluleyo besise gogo eGana lakho sukuwadi futhi sasuke gogo eGana sabuya sangena eMatsau lapho esesingena ebulilima West le-East izolo futhi besingkhona ngale eMatsau esigabeni seMadobo. Kusasa ngikhuluma kunjenje sizabona ukuthi kuyabe kumumetheni. Inkokheli zethu ama-president ama-political parties aku-MDC Alliance bahlala phansi bagobelana ama-provinces ukuthi ubabubiki uzakuyale, ubabushimeni uzakuya ngapi emathebeleni lakobulawayo, mathi North mathi South le Bulawayo, ehambisana lami lo honorable senator Shoko. So lo lalo uphiwe lakhe izobho. Izinto kuleli lizwe azimanga kuhle, especially nxa sesikhangele indawo eMatsaud lapho abantwana abangelama birth certificate bayahamba esikolo bafunde afike ku-grade 7 kabhali examination ngoba uhulumende weZanu wabancinta izidubha ngodaba le-ground. Abantwana laba badingelwa amalayitha bahambe eGoli baye kwenziwa izichaka bezama ukudinga impilo. So ngabantu vele abalehuha elokuthi sebedinge ukuthi ikuchiya ngabantwana esigabeni sebefuna ntana babuye ekhaya bayabuya sibili bagide bahlabele uzo kuthophela enhlizweni ingoba ababe bezihlabela esiyesizizise sisikhumbuza ngesikhathi sempi uzo umuntu omdala ixhegu lisukuma likhalela ingoma eyokuhaya ukuthi wangahawula ngabanje mina ngazala
sibonile njalo le White City
inxenye yimihlola sasazi ngoba lokhu ngababa la ngaba yimi uDavita Khumalo lokhu ngaqalisa ukula ngezilezani ngo-1980 okwenzakale kulumnyaka ngaze ngubone and ngezinye zezifiso zami ukuthi awukakithi somandla ngoba iWhite City besilobaba uDabengwa bengisomntana kababa uJoshua Nkomo usibangiliswe okhulume wacaca esazisa uZulu ngemfuno zabo ngezifiso zabo lokuthi bona basekela ubaba uChamisa ubaba uDabengwa lawo wakhuluma and ukhulume wathi udubo lethu lapha ekhaya asibamba nini siyekhipha izane silungise iZimbabwe abantwana babuye ekhaya bazosebenza ayikhona ukuthi benze isiqaka ngaphandle ngayo lokhu kimi kuyangikhombisa ukuthi hhayi bo ikhothi yabantwana baseZimbabwe isikhulumile indlela abantu abaphuma ngayo amaralini kababuchamisa imihlola thina sesisithi hhayi kushithi sokuvuthiwe singazi njalo njengoba vele sisebenza la magqili
lo nkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxelaye ekubulawayo Direct from Washington, the voice of America, VOA. Inkonzo zokholo lwesiKristu eHebron kwele Botswana sezikhuthaze ikhomishini eqhuba ukhetho yezekhi ukuthi ifezele umsebenzi ngemfanelo. Intathe yezindaba yeStudio 7, uMartin Ngwenya, ungene lomthandazo wasiqoqela lolu daba.
Ibandla lenkonzo iApostolic Faith Mission AFM liqoqe umbuthano wokuthandazela ukhetho olokuthula eZimbabwe. Kuphume emgceke ukuthi inengi alithembi indlela iZEC eqhuba ngayo ukhetho oluzakwenziwa ngeviki ezayo. IZEC isithola ingaphansi kokuchothozwa ikakhulu ngabamabandla aphikisayo. Ngendlela eqhuba ngayo ukuphathelana lokhetho abanye besithi umgceke ukuthi iCommission le isekela ibandla elibusayo elezana uPF. IZEC iyakuphika lokhu isithi ilandela imithetho yezokhetho yelizwe leZimbabwe. Omunye wabakhulume kumbuthano lo umfundisi Stuart Mchuchuti uthi bathandazela ukuthi iZEC iqhube ukhetho ngemfanelo.
Let's pray for the spirit of sincerity.
Asibabizeni lapha ngomoya abezekhe ukuthi uma beqhuba umsebenzi wabo bawuqhube ngomoya oqotho.
Umgcini sihlalo wenkonzo ye-Apostolic Faith Mission yabaphuma eZimbabwe umnumzana Dangai Charamba uthe noma iZEC ilesifiso sokuxila ukhetho lolu kayisoke iphumelele.
Noma bekade befuna ukuqila basoke bephumelele uma beza kwenza umsebenzi oqondileyo kuhle siyakubongela kodwa uma becabanga ukuqila akusoze kusebenze.
Abanye abachumayeli bathe balethemba lokuthi sesifikile isikhathi seZimbabwe entsha ngoba sebediniwe ukuba inhlekisa kwamanye amazwe lapho abahlala khona. Unkosikazi Grace Muzenda uthe abantu beZimbabwe sebehlupheke kakhulu ngakho ke sokuyisikhathi sokuthi kulungiswe ezombusazwe ekhaya.
Sekwanele abantu abanengi basikhangelela phansi besithi ngoba sivela eZimbabwe siyahlupheka.
Inkonzo le ekhange abantu abanengi ithandazele njalo inkokheli ezangena kanye lenguquko kwezomnotho eZimbabwe. Abantu baZimbabwe abahlala kule Botswana bakhangelela ukuthi baphindele ekhaya bayovota ngomvulo ozayo noma nje ilanga lakhona lingabamelanga kahle ngoba bayabe besemsebenzini. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Namuhla kwabancintisa kukhetho sixoxa lomnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe oyibandla le-MDCT okhankasela ukuthi ahlale engukhansela wezivarasekwa eHarare umele umanyano we-MDC Alliance.
Mina ngikontesta ngisesikhundleni sobukhansela u-MP wami engu-Honorable Edwin Mshoriwa. Sihamba sonke sihambena kakuhle. Of course kulalabo awokokhuphe ababuya nabo abazama ukuthi basidisturbe, but hayi iZivarasekwa ikhanya iyazi umongameli wayo onguthamisa owathiwa nguTswangirai. Ngingathi so far amakampeni ethu ahamba kakuhle. Esikukhangeleleyo kuphela yikuthi iy'nkalazo zethu esikhala ngazo kuzeki ukuthi ilungisise ukwenzela ukuthi sithole ukuthi ukuvotwa ozayenzwa kuza kuba free and fair.
Ubona amathuba akho emahle yini ukuthi unganqoba?
This time around akula noise ngapha eZivarasekwa. Lo masikhangelana labo laba ebezana uPF abahlala besenza kwezinye isuku eziphelileyo. This time akula noise plus hayi iground yethu inde kakhulu ngoba umuntu wonke uphonga ukukhuluma ukuthi damisa tetetete.
Alibabona abakamnanga?
Abakhona amaposta awagcwele kodwa yikugcwala kwamaposta kuphela, i-advertisement phela. Ye umuntu wonke uyavunyelwa uku-advertise but abantu bayakwazi lakho abakufunayo. Uma sikhangele indawo abantu bonke bakhangelela ukuthi angabe uJamisa angangena.
Kodwa kuyini okuhluphayo kakhulu khonapho kuwadi yakho eZivarasekwa ofuna ukukwenzela abantu kumboza qhubeka ukwenzela abantu?
Right, iZivarasekwa yilokishi eliselulubhele. Okokuthi infrastructure sikhuluma ngendawo zamanzi, sikhuluma ngendawo zamatoilets. I-infrastructure layo siluphele, ufuna ukuthi intshintshwe. I-problem ngezana uPF akadivusa kathi senza ukuthi i-council iswele izimali zokuthi ilungisise zonke lezo zinto. So sikhangelela ukuthi uJamisa angangena, thina sesisazi lapho kufunakala ukuthi kulungise. Sizangihamba labo sibatshengise ukuthi sifuna lapha kulungise kanje, sifuna lokhu lalokhu. Silalelwa ngominista oyabe sekhona manje.
Lokhu sithi umnumzana Chamisa nguyo obonakale losekelo oluningi.
Right, yikho engikubonayo. Ungakhangela ngapha endaweni yaseZivarasekwa, iZanu PF kadevele ingazathi iqine kwelinye iward elithiwa iward 40. Lapho kulamasitenze anikwa khona izanu PF ngoba babethatha i-advantage yokuthi banamaland yoneyo bayithi yi-state land ayisiyo under council. So kade benika amasitende khona ngale, kodwa ukungena esikwenzayo kuleyo ndawo abantu abaningi batshengisa ukuthi hhayi kungabe ukuthi bahlezi khona ngapho, kodwa umongameli abamfunayo ozenza ukuthi izinto zonke zilunge njengenkangelelo yabo bayamazi kuthamisa. Right, uThamisa ulosekelo olukhulu esitona abantu uThamisa ayenda nenyika yikho abakukhulumayo.
Babona ngabantu ababuya emhlanganweni yakhe yini kumbe kukhona okunye abakubonayo? Njengoba sibona lo mongameli Mnangagwa laye kubuya abantu abaningi kakhulu laye emhlanganweni yakhe yama-rallies.
Right, hayi asikhangela ama-rally kuphela, sikhangela nabantu lakho abakukhulumayo bekutsho emalayinini lapho esihamba kukho. Njengakhathi so ngikhuluma lawe so ngiphakathi kwendawo yeseZivarasekwa emavinkilini athiwa iZivarasekwa 3 shop.
Leyo ke bekuyingxoxo lomnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe oyebandla le-MDCT okhankasela ukuthi ahlale ngukhansela weZivarasekwa emele umanyano we-MDC Alliance. Likhumbule njalo balaleli ukubana siya live streamer lapha sikhona ebulenjini beFacebook, njalo kulabanye asabasilandela lapha. Siyabonga Mike Mathia Ndlovu, siyabonga Nomthandazo Nkomazana, siyabonga Mbonisi Sodindwa Mzilankatha ngokusilandela kukhasi lethu leFacebook. Lawe mlaleli lakho ukuthi ungene kukhasi leFacebook kithi lethu eleVOA Ndebele, njalo uzabona lolu uhlelo silwenza kule mifanekiso ke ekhapha ezinye zendaba lezi esilethulela zona. Kodwa ye lemsakazweni lokho esikhona. Ngesikhangeleke udaba lwethu olumqoka lamhlanje kwesiphathelane lokhetho, Sixoxa lomnumzana Obed Mpofu ongunobhala omkhulu webandla lezanu PF njalo engumphathintambo kahulumende obona ukwenzakala elizweni. Siqale ngokumbuza ukuthi kungani kubonakala abanye abantu bephuma bebaleka emhlanganweni yezanu PF sengathi banikelwe ngezintsha.
Sithandekile ngithemba ukwejayelo izidolophu. Ngiyazi ukuthi siwabona imihlangano eminingi ngomsebenzi wakho, siwabona ukuthi kwenzakala emhlangano. Nxa kulabantu abasei abayi-30,000 akutsho ukuthi khona abantu laba abasoze basukume baye ematoyileti, asoze basukume bake bahambe benze ezinye izinto. Kungamangalisa ukuthi abantu baphonge ukuhlala phansi kungala muntu osukumileyo esiya enxe siyazinceda kumbe emagrosa esiyela ukuze. So manje abantu bakuthina sebeqhakathekisa khonoku ukuhamba kwabantu abalutshwane okwedlula abantu ababuya emhlanganweni. Ungathi usuke khonale lapho uvela khona engxe kuma-kilometers athize angu-5 kumba angu-10 uhambele ukuyasuka. Akusebenzi njalo. Even liba lutshwane endlini abantu baphuma bayekwenza okunye engxe okubahluphayo emzimbeni yabo sebefuna ukuya khona ngahle. So angikwazi ukuthi kona abantu laba abakhuluma ngakho kubahlupha ngani ngokuthi abantu laba babelanda umhlangano wezanu p f kumbe basuka besiya ama-toilet basuka besiya khangela ezinye izinto bengxebe sebelambile sesiyadinga okunye ulokhu zena abafuna kubancede sekungaba licala khonokho.
Uphenyo olusanda ukwenziwa lutshengisa ukuthi lanxa umongameli Mnangagwa ekhokhela kodwa umnumzana Nelson Chamisa we-m d c alliance laye ungemuva khonapho mbijana njalo kungenzakala ukuthi amedlule ukhetho lungafiki.
Nxa abantu begijima bagijimela ukuthi bawine ngakho gijimela ukuluza. So thina sigijimela ukuwina njalo sizawina. Ngithemba ukuthi ulokhu uzena uChamisa ugijimela ukuwina kodwa ude gijima khonapho lokhu hambe khangela izinto esizamnxuzisa ngokuthi ukuhambe thalaza. So ukuthalaza lokhuyana kuzamlimaza okumangalisa ngokuthi ukuhambe khangela se uthatha isikhathi ekhangela izeki uthatha isikhathi ekhangela ukuthi amavoti ahamba njani uthatha isikhathi ukuthi ukhangela ukuprintwa lokhu asomsebenzi wakhe lokho owakhe umsebenzi ngokuthi wona ancintshanisane lo munye wakhe ogijimayo. Ungathi uchova amakasi ukuhambe uye ethoyilethi uthi abanye uyacela lokho bechova belindele wena akusebenzi njalo kupolitics. Yena akaqinise uhlelo lwakhe lokukhankasa aqinise uhlelo lwakhe lokuthi alethe ama-voters kuye. Ucandidate wethu ubaba umongameli uMnangagwa ukhangele i-rest lokusebenza kwethu izinto akuladlame akulakuxokozela abantu bazenzela ntando. Abantu yikho bebuya ngobuningi bawo sebebona ukuthi idizeli winayo elithi.
Kulabanye njalo abathi ibandla lezanu PF yilo belisembusweni kusukisela ilizwe lithola uzivuthi lokho kungabantu abafanayo pho kuzatshintshana.
Ibandla lezanu PF yilelo lethu uzivuthi kulelizwe leli yilo elanika izikolo imfundo bonke abantu laba asebeliphikisa abanjengabochamisa. Mabantu abafundiswa izanu PF zihlelo zezanu PF ngama programs zezanu PF njalo ilizwe leli phela isulela alibuyanga ngamazahwa labuya ngegazi lamajaha amaningi lamantombazana amaningi abasoze bathathe ilizwe elibuye ngobunzima ngayo bafunga ulifaka ezandleni zabantu abangalashiwa lapha. Ayisikho ukuthi khona abantu laba abakhokhela izanu PF bazifakile bafakwe ngabantu. Abantu yibo abazakutshuthena hayi lapha sibafuni laba siyabafuna kodwa ngiyazi ukuthi abantu bafuna umuntu owaziyo ukuthi khona uzagcina ilizwe leli kanjani njalo uzagcina abantu behlezi ngokuthula behlezi ngokujabula behlezi ngentuthuko not behlezi ngokwesaba ngokuthi umuntu kazi into yenzayo.
Libona ingani usekelo lukhona kuzo zonke izigaba zelizwe? Sabona eminye imihlangano njengecholocho ingani kwakungagcwalanga kakhulu.
Icholocho sasi kwakuyimeeting yama-constituents amabili engaso meeting yelokhu ze niye emat north yonke. Ngangikhona icholocho babuya abantu kodwa iqiniso lonke ukuthi babuya abaningi ngokuthanda iphathi kwakugodola lokhana ukuthi wona kwakungenza but akula muntu owasukwayo wahamba abantu babuya azange bathwale bazivuyela bodwa abantu ngokuthanda iphathi yabo and kuyenzakala kuwo wonke ama-provinces. Izanu p f yiyo yodwa iphathi efield ama-candidates amaningi okumangalisayo njalo futhi yiyo yodwa vele silida esiphambili kukhetho lolu ngokuthi sile ndawo eziningi ezingatshalenjwanga sesithi ama-councillors amaningi angatshalenjwanga asebewinile silamanye i think even i-candidate eParliament engazangiphikishwe. Yatshengisela ukuthi ona yiparty eyaziwayo eZimbabwe, yiyo njalo iparty ethembisa abantu ngengakusasa yabo. Of course kulezi indawo ezingaba zingathi kulongathi kulobunzima, especially kuma-towns eHarare lakoBulawayo. Kodwa ngiyakuthembisa ukuthi kulolu khetho olubuyayo next week laka-30 iHarare sizaba lama-seat athize esizathola khona ngalo, leBulawayo sizaba lama-seat athize esizathola nxa singatholanga wonke, ngokuthi abantu sebediniwe ngilokhuzeni nge-opposition ezihlala zicabana suku zonke nabantu abathanda ukulwa. Khangela into eyenzaka abayenziwa umama uKhuphe, bamhlakaza, bamnyangisa, bamtshaya, balimaza abantu. Aso politics leyo njalo. Kumbe ngowephathi yakho, baso wephathi yakho, umhloniphe ngokuthi ulabanye abantu labo bamhloniphayo. Yidemokrasi esiyaziyo, yidemokrasi esayilwelayo. Yikho thina ungazange uzwe kuzanu PF sithethisa muntu kumbe siseyisa umuntu simkhangelela phansi. Ukhangela izinto ezenziwa ngobidi. Kakho omnye umuntu ongcono ngaphandle kwakhe, kodwa uthi uyamkhangela kakula muntu omvotelayo. Thina sihlonipha abantu, yikho abantu labo esihlonipha, yikho sivotelwa ngabantu.
Lo ngumnumzana Obert Mpofu ongunobhala omkhulu webandla leZanu PF njalo engumphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala elizweni. Sixoxelaye eseyinyamandlovu. Likhumbule njalo ukuthi siyatholakala njalo kukhasi lethu lebulenjini leFacebook, lapho ozabona khona silethulela lolu hlelo. Sibonga abanye njalo asebesixhasa lapha kuhlelo. Silo Sarah Lujenje Ngomazana, siyabonga ukuba lathi. Silo Welcome Ngwenya, siyabonga ukuthi uhamba lathi. Nxa ekhona ofuna ukungena kuhlelo asinike umbono wakhe, hayi sisesele mzuzwana nje eseleyo, ungasifakela inombolo yakho lapha njalo siza kutshayela ucingo. Ukusenjalo, abanye sebechothoze abalandeli bomanyano we-MDC Alliance ababonakale betshayela imota ethunquze uthuli olumangalisayo, bethakazelela ukuthi bazangena emhlanganweni wokukhankasela ukhetho e-White City Stadium koBulawayo ngomgqibelo. UGibbs Dube uxoxe lomnumzana Khudzai Samaita labanye ngalolu daba.
Ye, baba Samaita, kunjani?
Siyaphila baba Dube, ngakuzwa
lina. Ye, siyakuzwa lapho usemoyeni lapha. Akuthi uthi wena ubona njani imikhankaso le ikhona yokhetho?
Nxa sokusiyafika kuleliyani izinga manje kuyesabisa, kuyethusa. Futhi ke abantu abenza ama-stint anjeyana ngemota ukuqala bathola special permission, bebe ne-clearance. So njalo le mota yakhona kuyabe kumele ukuthi ibe certified ukuthi ikwenze, kuphinde kube le ndawo lapho kuvumeleke khona ukuthi benze izinto ezinjalo. So nxa sokugcina sokungenela i-ZRP laphana, kube sokubukeke ngani i-ZRP ingenela kwi-politics and ithatha iside leZanu PF. Kodwa empeleni elethu iqembu laphana yilo eliyilahlayo. Mina angivumelani lakho, lokhuyana ngikubona laphana angikuthakazeleli. Ku-dangerous futhi antsho uyabona ukuthi phakamisa izavunguzane laphana, okutsho ukuthi umtshayelo wemoto uyabe engasaboni lapha yakhona. Kulula ukuthi egcine selimaza umuntu kumbe egcine sefike lapho ongamelanga ukuthi efike khona. Kodwa kuhle khona ukuthi sithabe, sesase, sename, sihlokomele ukuthi ukhetho soluseduze futhi mhlawumbe bazolalela lokho kukhulunywa ngabantu abaningi.
Ye, sesilobaba-ke kukhulani nileya khonapha-ke ecingweni. Akutsho nileya ukuthi wena ubona njani khonokho kwenziwa ngamajaha ukuthi abe scritcha ngemota njalo lo khetho ukuthi kuqhutshwa njani eZimbabwe kwamanje?
Hayi, mina ngibona ngathi abantu bajabulile, they are over the moon, ba-excited kakhulu ngoba abakujwayelanga ukukhululeka okungaka elizweni. So bayakuxabuka kuze kungikhumbuze ngo-1980 ma ngabe ilizwe lalibuya, abantu babejabulile, bekhululeke kakhulu. Phela umuntu ujabula azakhohlwa ukuthi uyafa. Into engayisho nje ukuthi babe careful, bengakwenzi kakhulu ngoba abantwana babhikile nabo bazasuka bekhule benza into ezinjalo mhlawumbe sebelimali.
Ukhetho-ke kuqhutshwa ngemfanelo yini kumbe kuphongukwenziwa nje?
Sizodingwe sibona ngamabala, kodwa-ke bayalwa laba be-elentukeni abama-opposition, bayalwa badinga amalungelo abo, kodwa-ke asethembeni ukuthi uzoqhutshwa ngendlela, kodwa sibona ngathi kunotshintsho, kunomehluko akufani nakudala. Into esiyidingayo ukuthi kube notshintsho elizweni, abazali bethu bekwazi ukuthi bethole imisebenzi nabafowethu. Mina ngiqala Sithole.
Ye, ungaphi kwalapho-ke Sithole?
Ngise Plumtree.
Ye, ubona njani khonokho kwenziwa ngamajaha ngemota, into ezinjalo?
Hayi, kubona ngantu abajabulileyo, kodwa njengokuthi kunalathi ngapha singabomakhelwane labo, so amakhomunithi amaningi ayabe ehlupha ukuthi ekumekini khonapho kundabena leyo. But into engiyazi ukuthi ngantu ababejabulile.
Abantu bakhululeke kanganani ukuthi bakhulume ngezokhetho?
Abantu bakhululekile, but into elihlupho abantu bakhala ngendaba i-ballot paper. Lakho naloko kunye akwama-reforms okungani akuhlelekanga kuhle konaloko, kufanele kuphetha abantu kakhulu enhliziyweni zabo, bathi bona abantu silamandla sile ukuthi sihambe siye ekhethweni kuhle kuhle.
Uyahamba la uye vote?
Hayi, mina ngihamba kakhulu vela ngekeli, isikhathi sesimphuzile kakhulu kathesi.
Ye, sike sibone kulo baba uSigubuzo Mlalazi.
Mina ngokubona kwami nje ngakhangela kahle i-MDC le sikhona manje ayifani naliyani kababa uBotshwangirayi. Ikababa uBotshwangirayi i-MDC ebonakala ngenhlonipho. Manje uzobona ukuthi inkokhele khona bayachaya umama, abantu bengakhuluma ukuthi inye inkokheli ya-MDC keyashaywa, bayenza intandeko, bayathatha khona yonke into abayenza, bayenzela koBulawayo nje, ibonakale ukuthi no abantu bakithi abaphatheki kahle.
So kodwa-ke bakhona abanye abakuthakazelelayo konke khonokho. Ayisikho khonokho kuthiwa idemokrasi ukuthi wena ungazonda lokho omunye umuntu uyabe kuthanda lokho. Akunjalo baba.
Uchilo phela nopresident welizwe mna ngakokuthi hayi bakithi ukhona ukubambeka sekutshintshile ezweni lakithi. Abanye bayasho ukuthi no, ayikho into ayitshintshile umuntu lokhona. Manje mina ngithi ngesingami ngibona ngani utshintshe kakhulu, ngoba namhlanje nangibayenza yonke into abayifuna ezweni, akekho umuntu ongenyiswa, kunamuntu ochaywayo. Usakhokela umongameli uMgabe yonke le yanto namhlanje, lao bantu abengasoze balala ezindlini bezolapho ngegqashile yeqhweni olimpopo babheke e-South Africa. Kuchaza khona ukuthi ubaba lokhona kwenzile konke siyavuma, and nakhona okwaba kushoyo siyakuvuma ukuthi bakwenzile, but ngeke sibambele kulokho. Asiyeni phambili singabantu, sibambene ngoba you cannot sideline those people. Nathi angeke besideline, asiyekeni ukuthi sikhangeleni into esemuva, siye phambili njengabantu bonke siphelele. Ngoba khonkana ukuthi obaba nabana abakhona njengamanje kuthiwe bona into abaziwa ngayo ukusela yona bazolokhu betshontsha, akusiko khonokho. Ngoba kufuneka kube neqiniso esilibonayo ukuthi nobayenze lokho bese sikhuluma ngalokho.
Lapha sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa labalaleli beStudio 7 ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni kukhasi leVOA Ndebele. Silikhumbuze njalo balaleli ukuthi kusukela lamhla-ke kusiya ngolwesine ekusekuseni nsuku zonke ngo-6:30 a.m. kusiya ku-7 sizabe silethulela uhlelo lolo eliluzwayo kathesi ebulenjini, njalo abanye bakhona-ke kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Sithanda njalo ukwamukela uSarah Lujenge, uWelcome Ngwenya, uTracy Dube, uNomsa Jiyane, uMuzware Alec, uThuthukani Mzila, uKhumbulani Ncube uthi linjani msakazi, hhayi siyaphila buthi Khumbu, unjani wena? Yebo-ke libeke lisilandela-ke kuFacebook, njalo sikhona le msakazweni njengenhlala yenza.
Ngoba konke wakhe abantu nje bayaqwala ngaye, amagenge ayahlanya ngaye, elele la ngisiphela ngaye, selake lasibona yini na manda isam nosenhliziyo yamima, selake lasibona yini na
singakehlukani-ke ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla ezombusazwe aqinisa imikhankaso yokhetho ngesikhathi sokusele iviki eyodwa nje ukuthi kuvotele umongameli kanye lamalunga edale lephalamende lawamakhansile. Sizwe amalungiselelo okhetho ayobandla lezanu PF kungxoxo lomnumzana Obert Mpofu ongunobhala omkhulu waleli bandla. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama. Abanganelisanga ukusizwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.